Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingale tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 28 zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
izikolo kuhle zivule ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele, okuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule.
Uhulumende useyekethise iziqondiso ze-lockdown kulandela ukwehla kwenani labantu abathelelwa igciwane le-coronavirus elizweni. Wathi njalo izikolo sokumele zivulwe mhlaka 7 ngenyanga ezayo.
Namhlanje lati basijumile ngoba besazi ukuthi i-nomination yayisikhanseliwe following i-court case leyo yabhlokha ukuthi kungabe noma.
Amadali awe-nominations court kobulawayo leHarare ahlale namhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ezikhundleni zedale lephalamende eziyisithupha ezike zabikwa ngaphambilini ubana kaziyi kuncintiswa. Kuliviki kuhlelo oza Fridays lomculi wengoma zokholo uPhilani Nleya osedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uthi ngenxa yokwehla kwamanani abantu abathelelwa igciwane le-coronavirus, izikolo sezizamele zivulwe ngenyanga ezayo mhlaka 7. Osaphethe isikhundla sikamphathintambo wezempilakahle udokotela Amon Murwira uthe uhulumende usezayekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe eze-lockdown. Embikweni awethule namhlanje uMurwira uthe isikhathi sokuvalwa kwelizwe nge-curfew sesizaqala ngehola lika 12 ebusuku kuze kube ngu-5 ekuseni. Uthe lanxa nje ekethisa iziqondiso lezi, abantu kumele baqhubeke begqoka ama-mask ikakhulu endaweni okulabantu abaningi. Kunjalo nje uhlangothi olubona ngezemhloliso olwezimsec luyalandula imbiko esisabalele ezinkundleni zebulenjini ethi impumela yababhala imhloliso ka-grade 7 isikhona. Ngasikhathi sinye iningi labazali lithi selilindele ukuvulwa kwezikolo ngoba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokunganeno. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma labephephandaba le-Chronicle, isikhulumeli seZimsec uNkosikazi Nikki Dlamini ulandule imbiko yokuba impumela yemihloliso ka-grade 7 isikhona. Uma isikhona limpumela yemihloliso, uthi baza kwethula umbiko ngokusemthethweni ozathunyelwa ezikolo bazise njalo abezindaba. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga osaphethe isikhundla sokukhokhela ilizwe okwamanje ukhangelelwe ukwethula umbiko wokuvulwa kwezikolo. Okwakhathesi abafundi ababhala imihloliso ababuyela ezikolo mhlaka 3 zibandlela bagqiba imihloliso ngomvulo mhlaka 31 zibandlela. UMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lezemfundo, uthi baphakathi kwamalungiselelo okuvulwa kwezikolo.
Preparations for the opening of schools are going ahead as I am speaking, and parents and guardians should do well to assist in the provision of face masks, knowing that face masks now form part of the school uniform of our learners.
Amalungiselelo okuvulwa kwezikolo ayaqhubeka. Abazali kumele bancedise ukuthi badingele abantwana ama-mask ngoba aseyingxenye ye-uniform. Kumele bazilungiselele ukubhadala indleko zesikolo ukuthi bengathwali nzima izikolo zingavula. I-COVID-19 siyilungiselele njalo sikhangele umumo esiphila kuwo.
UNkosikazi Kentucky Dube ngomunye wabazali abathi isimo se-COVID-19 sasinganeno, ngakho ke akusadingeki ukuthi izikolo ziqhubeke zivaliwe.
Sesikhangelele ukuthi izikolo zivule. Sibona labantu ababanjwa yi-COVID-19 besehla kulezinsuku. Dathi sesikhululekile ukuthi abantwana babuyele esikolo. Ubhubhani lolu lusathehem. Sikhangelele ukuthi aluba uhulumende uyathi abantwana bahambe nsuku zonke esikolo ukuze bengalahlekelwa izimfundo njengalokho okwenzeke kumnyaka ophelile.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena, isakhamuzi sakoBulawayo olabantwana abafunda kubanga eliphansi, uthi ababuyele esikolo abantwana ukuze bengalahlekelwa kakhulu lonyaka njenganyakenye.
Ukuvula kwezikolo sekusiphuzele ngoba abantwana sebekhula kuphela ezindlini, okuyinto yokuhlungukile njengabazali ukuthi imfundo yabo lekusasa yabo isiphazamiseke kakhulu. Isifiso sethu ngesokuthi bahambe esikolo nsuku zonke ukuze bayekhava isikhathi asebesichithile behlezi ezindlini ngenxa ye-COVID-19.
Unkosikazi Thandeka Msipha, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuhlala kakhulu emakhaya sokubangela ukuthi abantwana bagcine bephatheka kokungabaphambanisa elakusasa labo.
Izikolo kuhle zivulwe ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele, okuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule ikusasa labo.
Kuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba balikhulu namashumi amahlanu lantathu, i-153, ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19, kwabhubha abathathu, i-3. Asebehlabe ijekiseni yokuqala yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 bayizigidi ezine lenkulungwane ezingamakhulu amabili laphezu kwengxenye, i-4.2,055,799. Wuthi asebehlabe amabili bayizigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu phose amathathu, i-3,285,803. Asebehlabe amajekiseni amathathu bazinkulungwane phose ezingamashumi amahlanu, i-48,966. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Idale le nominations court lakoBulawayo lihlale lamhlanje e-Trade Court Magistrate Court lisamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ezikhundleni zedale lePhalamende zabamela inkulumane lePhumula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lezi zikhundla ngezinye zeziyisithupha zababengabebandla le-PDP elalikhokhelwa ngumnumzana Thandai Piti ezike zanqunywa ngaphambilini ngumthethwandaba owe-High Court ukuthi kaziyikukhetho lwama-by-elections lolu, kodwa kuphinde kwaphuma esinye isinqumo somthethwandaba munye uphikisa isinqumo sakuqala esiyiso esikhokhele ukuba ababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission iZEC bagcine behlala njalo elinye idale namhlanje nomination court. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu ngomunye wabathi benelisile ukuphanyeka amaphepha edalele nomination court ukuze ancintise kulolu khetho.
So namhlanje okwenzakalayo ukuthi sesizofayila amaphepha zethu e-nomination court, silindele umhlaka 26 March lapho osokuzangqikelana khona ama-parties amaningi achiyene. Okwenzeka e-high court kuyethusa ngoba i-high court ayisoze inike isinqumo namuhla, the same high court futhi kusasa ivuke isiguqulile leso sinqumo. Kuyethusa kumadali ethu ukuthi kanti sokusenzakalani, kulahleka ngaphi. Kodwa ke asazi ukuthi khona ukho abakwenzayo kuzakusiza bafikisa ngathi.
Bayelilunga lenkulumane waxoshwa edale lePhalamende umnumzana Phulu Kucaca, ngomunye njalo wabenelise ukuphanyeka amaphepha kuleli dale namhlanje.
Namhla sizofayela amaphepha e-nomination court le yenzwe egazethwe busuku abantu belele kuyasijabulisa ngoba sizawina asingene eParliament siyi-CCC ngoba you know eziyelo so kunokana kulithuba elikhulu lapho kakhulu.
Umnumzana Kwanele Hlabangani, umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-Republican Party of Zimbabwe, uthi isinqumo sokuhlala kwe-nomination court namhla kuqondile.
Namhlanje lathi basidumile ngoba besazi ukuthi i-nomination yayisikhanseliwe following i-court case lena yabhlokha ukuthi kungabe nomination. Kodwa thina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe, i-RPZ, silawo amalunga azamela kulelo khetho. Ngikhuluma kunje babhizi nje kade sibazafaka amaphepha. Owasephumula ngu-Stanford Nyoni, owasenkulumane ngu-Gregory Ncube. Kuyasijabulisa kakhulu kokutshengisa ukuthi umthetho ukhona eZimbabwe ukuthi wonke umuntu ulalo ilungelo lokuthi nxa siya enkantolo aphiwe ithuba lakhe. Ngithemba bakukhangele ngendlela yalandela umthetho.
Umnumzana Tigere Dendere, obemele ibandla le-United Democratic Alliance e-nomination court, uthi bazamelwa nguntando yenkosi Ndlovu ephumula loTiribangani Ndarowa enkulumani.
Ebandleni lethu namhla silo uNtando yenkosi Ndlovu, uMP wephumula loTiribangani Ndarowa, uMP wenkulumani. I-nomination so far it has been okay. We have seen no problem so far. Eyanamuhla ngiyabona ngani right. Okwakathesi asikabi neproblem. I-candidate ibhadala $50.
By-elections la ayemele aqhutshwe ngomnyaka ka-2020 kodwa ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 amiswa ngabezeki. Asezaqhutshwa-ke mhla ka-26 Mbimbitho lonyaka, njalo kukhethwa amalunga edale lephalamende lamakhansila abaxotshiswa ezikhundleni ngabamabandla abalisa i-MDCT le-PDP ngoba basebe kubandla le-MDC Alliance, lona eseliguqule ibizo selizibiza ngokuthi Citizens for Coalition Change, CCC. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo eTrade Gold Magistrate Court Nomination Court, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Idale le-nominations court lamhlanje eHarare lalo lamukele amabizo abantu abazancintisa kukhetho lwama-by-elections eKambo Zuma laseHarare East. Kukhetho luzakwenziwa mhla ka-26 Mbimbitho. Umlondolozi Ndlovu usethelela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi usexotshe unkosazana Thokozani Khuphe ebandleni. Ukhuphe yena ngeviki edluleyo wazise ukuba usebumbe icele lebandla leli esithi ngoba uMonzora usezithi ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ekhuluma lentatheli zindaba lamhlanje eHarare, uMonzora uthe uKhuphe wayengwa ngamalunga ecele leZANU-PF elithiwa i-G40 ukuthi aqeqebuke kubandla leli akhokhele elinye icele. Uphinde wathi banethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lapho athi benelisa ukufaka amalunga afika isilinganiso esifika phose ikhulu ekhulwini 90%. Kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende, uthi njalo kukhetho lokudinga amalunga amakhansile benelisa ukungenisa abazamela ibandla abayisilinganiso esifika phose amachumi ayithoba minwe mbili 77%. Sixoxe nesikhulumeli sikankosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Lokho okuthiwa nguMonzora lizaba nje ngoba uZulu weZimbabwe uyakwazi ukuthi mhla ka-3 January uMonzora wabhalela izethi wathi senze ibandla elitsha elithiwa i-MDC Alliance la olusiya Madibenga. So-ke kangeke akwazi ukuthi axotshe umuntu ongikho kubandla lakhe. UDokotela Khuphe umile ku-MDCT, yena uMonzora seyenze okunye okulibandla okuthiwa i-MDC Alliance. So ngokunjalo akulandlela ukuthi umuntu okwelinye ibandla axotshe umuntu okwelinye ibandla. UMonzora nje uyazisomela nje ukuchaza labo esingathi ngama-handlers akhe ngesilungu.
UMonzora uphinde wathi yena ukukhanya unkosazana Khuphe wayengwa ngabantu be-G40 ukuthi athathe inyathelo alithathayo. Lithini lina ngalokho?
Lezi zinkulumo zobula zikababa uMonzora ngoba siyakwazi ukuthi uthi akhulume nge-G40 ufuna uzwelo kuma-handlers akhe, kodwa lokho asoze kwamunisa nje ukhetho ngoba siyakwazi ukuthi mhla ka-26 March zabalo ukugeja kwamazinyo sedliwe okuyangisayo kakhulu ngoba labo adinga uzulu labo kabavoti kuma by-election alandelayo. Siyakwazi ukuthi uDokotela Khuphe umuntu oyifounder member ye-MDC kajoyina i-MDC izulu njengaye uMunzura. Ngokunjalo kadingi ukuthi azuze i-advice kumbe amacebo evela kwabanye abantu. Yena ngokwakhe uDokotela uzicabangela izinto azi-implemente. So ke kahengwa ngabanye abantu njengaye uMunzura.
Ungasitshela ukuthi udaba lwebizo lebandla lizaluhambisa yini emthethwandaba kunye lodaba lwemali esizwa kuthiwa izahamba ku-MDC kaMunzura lina lizathatha amanyathelo bani?
Kasila kuthandabuza la kancane ukuthi ibandla le-MDCT lizalwela igama lalo njalo lizalwela imali okumele liyithole under i-political parties finance. UZulu uyakwazi ukuthi uMunzura siwavule kulibandla okokuncane okuthiwa i-MDC Alliance ngokunjalo kasaqualify ukuthola imali ye-political parties finance. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe laye ayenze into esemthethweni atshengise i-equality, impartiality, the fairness ekudistributheni imali le ye-political parties finance. Okwesibili uMunzura nje lapha ukhuluma nje izaba uma ngaye ethi khona yena uzavimba i-MDC ukusebenzisa igama lalo. Igama elithi MDCT ngamabala aku-alphabet njalo uMunzura kasiyo mnikazi wamabala aku-alphabet.
UMnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecele le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo amabandla ezombusazwe kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngombimbitho. Eke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weleSouth Africa usekhuthaze zonke izizalwane zakwamanye amazwe eziselizweni ukuthi ziphatheke kuhlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngonhlolanja, kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngalesi saziso. UThuso Khumalo usiphala ludaba eseJohannesburg.
Umsekeli kaMphathintambo ofisini kaMongameli uNkosikazi Thembisiweyo utshela bezindaba ukuthi wonke umuntu ozabe selizweni kusukela mhlaka 3 kusiya mhlaka 28 nhlolanja kuzamele abe ingxenye yohlelo lokubalwa loba uyafuna kumbe akafuni. Wonke umuntu kuzafuze aphendule imibuzo edlula ekhulu eyingxenye yolwazi oludingwa uhulumende ebantwini.
We also want to reaffirm and reassure South Africans.
Sifuna likhulume iqiniso ngakho konke elikubuzwayo ukuze sithole umbiko weqiniso.
It is not going to be given to any state agency.
Wakhokhela ofisi yezibalo uMnumzana Lusenga Maluleke uthi asikho isizathu esizakwenza kube nomuntu ongabalwayo kugoqela lo zabe sebhasini ezulela esiye elizweni lakhe loba ezokwethekela.
Our field workers will be out there to reach out to everyone who finds themselves within the borders of South Africa.
Asilandaba ukuthi uselizweni ngokusemthethweni loba hachi, kodwa wonke umuntu kuzafuze ebalwe.
Status in South Africa, so I don't want to be counted, get counted, legal or illegal.
Labo abalama permit aphelelwa isikhathi bathi loba yini abayipha kulolu hlelo iza kwenza ukuthi kube lula ukubalandelela nxa isikhathi somusa abasiphiwe kumaphemithi abo asemisiwe ukusebenza sesiphelile. Ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama sithi kubukeka kungaba lobungozi ukuphatheka kulo hlelo.
Ngoba sinje siyesaba nje ukuhlala la eMzansi Afrika. So mase besithi thina siyabalwa asazi ukuthi babala ukuthi bebekwazi ukuthi kulabantu abangaki eSouth Africa or babala ukuthi bebekwazi ukuthi thina ama foreigners sihlala kuphi. Ngoba vele kunje sihlala sisesaba. So kuzoba nzima kithi thina abantu bangaphandle ukuthi nathi sibalwe lati njengama South Africans la. Ngoba asikwazi ukuthi le information iyapi. Ngoba sihlala vele sisevalweni.
Kodwa ke uhulumende uthi konke kuzakhulunywa ngabangena kulolu hlelo kuzasetshenziswa kuphela ehlelweni lolu hhaji kwezinye indawo. Iningi lezalwane zeZimbabwe bathi sebephila ngokwesaba eMzansi njengoba sekule qembu le-Operation Dudula elihamba lizingela abokuza kuthiwe ababuyele kubo. Bathi bakhathazekile njalo langokwanda kwenani lenkokheli zezombusazwe ezijojozela ukuxotshwa kwabo. Uhulumende weleSouth Africa uthi uzasebenzisa indlela ezintathu zokubala abantu bonke elizweni okuluhlelo oluza kwenziwa iofisi yezibalo e-Statistics South Africa. Abafuna ukuchayelwa ucingo kuzafuze babhalise. Lapho ke abenelisa ukungena ebulenjini be-internet, kuzafuze bangene baphendule yonke imibuzo ephathelene lokubalwa lokho. Kuza kuba lezisebenzi zikahulumende ezangena indawo zonke elizweni zibala labo abangabhalisanga. Melesuto 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Kwezemidlalo. Isifunefune amaqembu omdlalo enguqu adlala esigabeni sePremier Soccer League edinga abadlali abatsha phambilini kokuphenduka kwemidlalo le enkundleni zemidlalo ngenyanga kaNhlolanja. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Isikhulumi seqembu leHighlanders uRonald Moyo, onguye ophethe isikhundla sikaChief Executive Officer weqembu, uthi bayazizwa izikhalazo zabanye abalandeli balo eze ukuthi liphe ithuba abadlali abasakhulayo, kodwa bona bathenge abadlali abangaphathisa iqembu ukuba liphakamise isicoco seligi lonyaka.
Thina kodwa njengeqembu, I think sikhulumile siqala nje ukuthi sikhangelele ukuthatha i-championship. Ngibone ngani lathi sele singabangafeli ebafaneni ukubana sithi sesikhathini esinje sesidlale 3 games asinqobi singabantu abakhangele ukuthatha i-championship. Sesihamba siyathatha umfana kuBosso 90 simlethe lapha sikhangele asinike ama-results. I think sele simfaka i-pressure engekho necessary. So yikho siphume phandle sadinga bona lawa esingathi thina ngama-players anexperience.
Iqembu leHighlanders selithenge umgadli uStanley Ngala kanye lomdlali wenkabeni yenkundla uRaman Kutanzira, bobabili abakade bedlalela iqembu le-FC Platinum kanye lonozinti uRafael Pitis yobe kuqembu le-Triangle. Abafana beBosso kabaqalisanga kuhle imidlalo yeligi njalo bahlezi endaweni yesithathu usuka emsileni weNgalane belomhlomelo owodwa ngemva kwemidlalo emithathu. Emsileni weNgalane kule qembu leBulawayo City lalo elilomhlomelo owodwa njalo umqeqeshi weqembu leli uPhilani Ncube laye uthi udinga abadlali abalesipiliyoni ukuze kuphuke engalaneni.
Okufunakala sibili yi-experience ku-Premier. Singaqala siwakhalela sibili ama-junior abantwana abajunior abancane, kodwa kula nto esiyabe siyenza. Kulesikhathi kumele sibajikele mbijana 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 ama-junior la ezebe hayi.
Kumaqembu akobulawayo leBulawayo Chiefs lelo liqale kuhle kakhulu njalo lihlezi endaweni yesithupha ngemva kokuba lidlale imidlalo emibili. Leli qembu ngelinye lamaqembu amatasatasa ngokuthenga abadlali abatsha njalo unobhala jikelele walo uJimisani Mantula Spanda uthi lo nyaka bazoncintshisa ukuphakamisa isicoco seligi.
Angeke ngithi sisiqhamelile ukuthi siphakamise isicoco nokuthi sizasiphakamisa. Kodwa engakutsho ukuthi nxa siliqembu kasikho laphana kuligi ukuthi sigcwalise amanamba ukuthi amatimu angu-18 sikhona kuligi ukuthi lathi sidlale ithuba lokuthi siyithathe ligekho. Kodwa ngithi ukuthi sizayithatha. Engingakutsho ukuthi lonyaka ende lonyaka abantu bangakukhangelela ukuthi sizaba silwisana lokuthi singalahleli eceleni. Lonyaka sikhona khonaphana lathi lapho abanye abakhona.
Iqembu le-Chiefs lithenge abadlali abagoqela u-Obadiah Tarumbwa, u-Obrel Chirinda, u-Perfect Chikwende kanye lomdlali odabuka elizweni laseGhana u-Dela Akoli. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhuphe umbiko ensukwini ezedlileyo isazisa uZulu ukuba imidlalo yeligi izaphenduka mhla zili-12 kuNhlolanja ngemva kokuba imiswe kudedelwa i-KF lekhisimusi kanye nemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo engu-Joseph Njanji.
Kichi Woza Friday, my darling.
Kulidiki uhlelo Woza Friday sinomculi wengoma zokholo uPhilani Mleya osedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe, yena ecula esebhilitane. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Ungene waqaqada kwezomculo kuba kuhle ukuthi abalaleli babeyazi imbali yakho ngamafitshane uVukanleya.
Ngizalelwe eBulawayo, which means ke ukukhula nje lasesikolweni bengitholakala kulezo ndawo. Ugrade 1 saku-4 ngamenzela eGwanda, ngasengisuka ke ngisiza ePopoma. Ngangena khona eGambu Primary School from grade 4 to grade 7. Secondary school ngayeqala ePlumtree eDombodema uFomando form 2. Ngisiya eGwanda Flappers Way eWanezi secondary school ngaqedela khona form 3 lo form 4.
Katazile and at Logan City, Psalm 23, Lenny Edgy, Sehamba, the Jesu, Upilan and Javanini, what Allah Sabela is it away?
Wesel Tula, Natala, Sassaman in Tula, a son to in Lapas, Konza Kona, Lavazali, but professionally in Kale last year, when the first gospel, Alpa Miami, in Seven Sana, Locha Houtang, Prosper. Pro Max Studios yena EPC kwela South Africa yonke.
Waza Friday go Studio 7 na uzalo kutona mlaleli mupilani leya otula ezokholo abadala bathi indlela ibuzwa kuba phambili wena ke bakhona yini abangunetsayo pilani
madlela ngathi ngikhula ngayikwazi ukuthi ukwenza imusic ngiyakwanisa ngoba yimi enze ngizo ngisebenza lo Prosper yimi ongu-producer yimi engenze yonke into so but wanginika nje amandla ngama-interviews akuthi ngikhone lami ukuthi ngiyenze le nto hhayi ngumuntu wangisiza kakhulu.
Kati zilomona balaleli yekela umfana le ya phose izilo kucina engahambi atho ukuthi umculo wakhe ningawuthola nga
ngicela ukubonga bonke eseke banilandela abangenileyo ku-YouTube page yami basubscribe abalike abafuna i-album liyatholakala kuwonke ama-digital platforms afana labo Spotify labo iTunes and many more. So ngiyabonga lonke esekela nalandela ngiyabonga
bese ikwethezela uphilani leya uhlelo Woza Friday esibusisa umculo wakhe wengoma zokholo mpela viki enhlekeni lonke igama lami ngeza thinta sibanga.
Kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende usekethise iziqondiso ze-lockdown esithi inani labantu abathelelwa igciwane leli selehlile. Amadale Nominations Court kobulawayo leHarare ahlale namhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections. sibe kuba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.